Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eBhejuli kaZulu isimangale emapholiseni emaphisa phezu kokudilizwa njalo kwelitshe lesikhumbuzo sabantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wogugurawundi. Leli litshe lidilizwe kunsukwana esisanda kwedlula. Akusiko kwakuqala ukuthi lidilizwe leli litshe. UNtungamile Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso uMnumzana Mbuso Fuzwayo.
Ilitshe leli ngelesine lidilizwa ukumangala ngokwesithathu esikwenzileyo. Ekumangaleni kwethu kwesibili akukabi lomuntu owabanjwayo. Ngelesine eBhalakwe kodwa saphinda safaka amanye amabili enkabazwe esilobela lawo wadilizwa. So singathi sokudilizwe amathe angusikisi.
Amapholisa atheni ngalolu daba?
Amapholisa asibuzile ukubana sicabangela bani, sabatshela ukubana sicabangela ama-CIO. Yiwe sicabanga ukuthi angabe edilizile leyo nto ngezizathu zokubana yibo isikhathi sonke odabelokhe bezama ukwenqabela ukubana sakhe lelo litshe. So bathe bona bazahambisa ukumangala kwethu eKezi ngoba bayisaposti yeKezi, then kwesizathola khona i-CR number.
Izakhamizi ke zona zithini njalo engaba ekhona na obonileyo ukuthi ngubani oyenze lokho?
Zimangile, zidanile, kodwa kakusazethusi. Izakhamizi hayi kazimbonanga umuntu wadilizayo, kodwa yizo ezasifonelayo zisitshela ukubana sokulomonakalo. Satshelwa izakhamizi ezikuyona lona umango.
Kuyini okungaba kusetshenzisiwe ekudilizeni ilitsheleli ngoba sibone lihlakaziwe sokuyiziqephuqephu?
Eqinisweni kangikwazi ukuthi bangabe besebenziseni, kodwa engikubonileyo yokuthi engxenye bangabe babophela emoteni bahudula ngoba ezinye insimbi ziqamukile zisele khonapha. Ngicabanga ukuthi kungabe basebenzisa imota ukuthi bekwatule leyaninto.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, umkhokheli wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu iBheju likaZulu, obexoxa icingweni leStudio 7 ekwaBulawayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.